UPetro wesibili isahluko sesithathu. Bathandekayo, le incwadi yesibili engilobela yona. Kuzo zombili ngivuse ingqondo zenu eziqotho ngokulikhumbuza ukuze likhumbule amazwi achunyayelwa ngaphambili ngabaprofeti abangcwele lomlayo wenkosi lomsilisi owachunyayelwa ngabapostoli benu. Kuqala yazini lokhu ukuthi ngezinsuku zokucina kuza kufika abahleka ulunya behamba ngezinkanuko zabo besithi, singaphi isithembiso sokufika kwakhe na? Ngoba sekulokho obaba bafa konke kumi kunjalo njengasekuqaleni kokudalwa. Bakhohlwa yikuthi izulu lalikhona endulo lokuthi umhlaba wavela emanzini wenziwa ngawo amanzi ngelizwi likaNkulunkulu lokuthi ilizwe elalikhona labhujiswa ngokukhukhulwa ngawo amanzi. Izulu lomhlaba okukhona kathesi kubekelwe umlilo ngalona lelo lizwi kulindele usuku lokulahlwa lokubhujiswa kwabantu abeyisa uNkulunkulu. Bathandekayo, lingakhohlwa lintonye eyokuthi kuyo inkosi usuku olulodwa lunjengeminyaka eyinkulungwane, leminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Inkosi kayilibali ukugcwalisa isithembiso sayo njengalokhu abanye besithi iyalibala, kodwa iyalibekezelela, ingathandi ukuba kubhubhela munye kodwa ukuba bonke bafinyelele ekuphendukeni. Kodwa usuku lwenkosi luza kufika njengesela kuthi izulu lidlule ngokuhlokoma okukhulu, konke kuncibilikiswe ngumlilo lomhlaba lemisebenzi ekuwo kuza kutsha. Njengoba konke kuza kuncibilika ngokunjalo, kumele ukuba linanzelele ukuthi lingabantu abanjani ekuhambeni kwenu okungcwele lasekukhonzeni uNkulunkulu. Lisalindele lilangatha ukufika kosuku lukaNkulunkulu, usuku oluza kuncibilikisa izulu ngomlilo, konke kutshiswe kuncibilike. Kodwa ngokwesithembiso sakhe silindele izulu elitsha lomhlaba omutsha okukhona kuwo ukulunga. Ngakho bathandekayo, lokho lisalindele lezo zinto, tshisekelani ukuba lifunyanwe nguye lingelachwatshana lingelasici lilokuthula. Lithi ukubekezela kwenkosi yethu kuyikusilisa, njengalokhu lomzalwane wethu othandekayo uPawuli walilobela watsho njalo ngokuhlakanipha akuphiweyo. Utsho njalo lasencwadini zakhe zonke okukhona kuzo izinto ezilukhuni ukuzwakala okuthi abangaziyo labangaqinanga bazihlanekele njengokwenza kwabo, lakweminye imibhalo bazibhubhise ngakho. Ngakho-ke bathandekayo, njengalokhu selikwazi lokho ngaphambili, xwayani ukuze lingaduhiswa yikukhohlisa kwabantu abangelamlayo liwe ekuqineni kwenu. Kodwa khulani enguseni lasekwazini inkosi yethu lomsilisi uJesu Kristu. Kakube kuye ubukhosi khathesi kuze kube lusuku olungapheliyo.